Baba Kande, umumo lapha eTexas owe COVID sesiphose singathi sesikhohlwa kancane ngawo lokukhuluma ngawo. Kusokukhanya ngathi sibili hayi sekubuyela endaweni yakho, izindawo sezidinga abantu bokusebenza, indawo sezikhangela kubhaliwe lapha lalapha hiring, kuyavulwa indawo zonke, kungathi kushota bona abantu bokusebenza ukuthi abantu beze bangene babe semsebenzini, yibo abangatholakaliyo. Yikho kutshengisa ukuthi yona i-COVID 19 ngokwayo, ngemva kokusukuma kwabantu besiyahlatshwa, ngoba sekuphose abaningi abantu sebehlatshiwe i-corona virus vaccine liyana. Yikho-ke sekungathi kuyehla
indawo ezifana lama-restaurant lamabhawa sokuvuliwe yini, njalo abantu kukhanya bengena ngobunengi yini endaweni lezo?
Awu, sekuvulwe sibili, futhi chaka sibili, bonke abantu bayangena, kuyaphithizela, sekuphithizela labantu, hayi abasafaki lamamaski akhona lawo, sebengabantu nje abaphongu kungena kube kuhle kube njiyana. Sike khangela lapha nje indawo ezithile, sibona benqunu benjani bebhukutsha besenza konke lokhu. Ye, kukhanya ngathi sekuphose kuyabuyela sibili le i-school holiday i-vacation yabantwana le eyakhathesi yehlukile kakhulu kulaliyana eyomnyaka ophelile. Ngomnyaka ophelileyo bekukhanya kuvaliwe kuthule kuthe zwi ngalesi sikhathi, kodwa ke ngalesi sikhathi sekukhanya hayi abantu sebehambelana, sebeqala lokuvakatshelana, sebeqala lokuthi omunye lomunye, lathi sesingathi nje sesingabona labazukulu, abazukulu beze ekhaya njengalokho.